Ugwalo lolu olwethulwe emcimbini oqhutshelwe eHarare lubikwa lugxile kokumunyethwe kungxenye yophenyo lwemfundo ephezulu ePhD thesis eyaqhutshwa ngumnumzana Chiwenga ekolitshini leKwaZulu-Natal eSouth Africa. Esethula umbiko enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama, umnumzana George Charamba oyisiphathamandla sikahulumende uthe ibhuku leli licubungula imisebenzi yogatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe-United Nations Security Council olubikwa lulandela iziqondiso ikakhulu ezivela kumazwe alamandla kuphela angamalunga alumanyano. Unike umzekeliso wokuthi i-Security Council yalumanyano iyasebenzisa ivoti esemthethweni kodwa ekhulela amanye e-veto power kube yiyo eyamukelwayo endaweni yaleyo eyamazwe amaningi kudalele General Assembly yalumanyano eyiyo elamazwe amaningi omhlaba angamalunga. Ibhuku leli libikwa ligxile kuzehlakalo ezimbili ezibalisa ukungenelwa kwe-Iraq le-Libya ngamabutho okwakukhokhelwa ngamazwe aphetsheya alamandla lanxa kungavunyelwananga ngaleli nyathelo kumanyano we-United Nations. Ekhuluma kulumbuthano, umnumzana Chiwenga uthe okwabangela ukuthi alobe lolu gwalo yikuthi amazwe aphetsheya encedisana lomanyano we-United Nations azama ukungenela eleZimbabwe ngamabutho ngomnyaka ka-2008 ngezizathu zokuzibazela. Uthi lokhu kwavinjwa yi-veto power ye-Russia le-China, kodwa umanyano lo waqhubekela phambili wangenela ele-Libya ngeminyaka elandelayo okwabangela ingxabangxoza lokuthathelwa amafutha yilawo mazwe. Umongameli Mnangagwa ugcizelele amazwi kamnumzana Chiwenga wamncoma ngomsebenzi wakhe kuhulumende kanye lokukhuthala kwezomfundo lokubhala. Ugcizelele insolo yakhe kumazwe aphetsheya ngokwethesa eleZimbabwe izijeziso zama-sanctions wathi amazwe la aloncindezelo. Abakhulume kulumbuthano babalisa osikhwicamfundo omnumzana Emeritus Ngwabi Bhebhe, General Rugeje loSibusiso Moyo ababikwa bengabangane bakhe njalo abancedisayo kuphenyo lwethesis yakhe ekolitshini. Abanye yiziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa unkosikazi Opha Mchinguri, uRetired Colonel Hutshu, intatheli izindaba umnumzana Kane Matema, lentatheli izindaba unkosazana Phyllis Johnson.